Kweze notu la mhlanje sipata udaba lokuhuquluzwa kwamatshe aligugu kulandela ukubotshwa kwesilisa weZimbabwe kwele South Africa ngempela sonto setheswa icala lokuzama ukungena kulelo lizwe ngudlu ethwele igolide elibiza 11 million rand kumbe 733,000 US dollars. Umsekeli kaMphathintambo obona ngezenjiwayo eZimbabwe, uMnumzana Polite Kambamura, utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzathatha amanyathelo aqinileyo awokwenqabela izehlakalo ezinje. Umsolwa kulolu daba ngumnumzana Tashinga Nyasha Masinire omiswe enkantolo yeKempton Park kwele South Africa wakhululwa ngemali yesibambiso ibail engena ku 100,000 rand izolo. UMasinire wake wasebenza engumtshayeli kankosazana Henrietta Rushwaya yena obotshwe enyakenye egcekeni leRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare laye esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide. Kodwa uRushwaya wethu leyo mbiko izolo elandula ukuthi igolide elitholakale kumasinire ngelakhe. Uhulumende uthi ilizwe lilahlekelwa imali engena ku 1 million US dollars ngenyanga ngenxa yabantu abaphuma legolide ngudlu besiyalithengisa phandle. Ngomnyaka kutsho ukuthi ilizwe lilahlekelwa yi 1.2 billion US dollars. Ngesikhathi samadayimana emarange umuyi umnumzana Robert Mugabe waveza ukuthi kwantshontshwa amadayimana angena ku 15 billion US dollars. Udaba lukamasinire lolu lucunule abantu abanengi abathi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo kuqedwe ubuhuquluzi obunje. Omunye wabakhononayo ngumnumzana Patrick Spanda osebenza kwelinye ibhanga.
Lokhu yikuselo obutsho sobukutshontsha izimali osobusenzakalo okumele ukuthi uhulumende awukhangelisise. Sibi semabhoda njethu kulokuxegiswa okuningi kakhulu okudinga ukuthi ke kulungisiswe ukuze umkhonomo wethu uhambe, ngoba sinanzelela ukuthi imali eziningi ziyaphuma nxa kubalwa izigidi eziphumayo ngelanga. Nxa kusiyaphela umnyaka siyabe silahlekelwe imali eziningi kakhulu okumele ukuthi ngabe ziyathuthukisa ilizwe lethu.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi inkohlakalo eseZimbabwe iyo yenza kube lula ukuthi abahuquluzi baphumele golide.
Ukudlula kwamatshela aligugu e-airport yeZimbabwe aze ebanjwa ku-airport yeSouth Africa kuyatshengisa ukuthi la amasela la alabantu asebenza labo endaweni zonke lapho kudlula khona izinto lezi kuyatshengisa ukule corruption enkulu.
Abanye bathi okwenza abantu baphume legolide lelingudlu ikuthi inkampani kahulumende eFidelity Printers eyiyo yodwa evunyelwa ukuthenga igolide eZimbabwe ilithenga ngemali ephansi kakhulu. Nanku iKG eyodwa ithenga nge-$44,000 kuthi phandle kwelizwe abantu balithengisa ngemali efika kubo 60,000 US dollars nge-KG. Nansi ingcweti kwezenotho umnumzana Regishoko.
Kwenziwa into eziningi but into enkulu kakhulu kuyikubana igolide ukuthengisela nalokuthengwa kwalo eZimbabwe kulokhe kungani kubanjwe nguhulumende ikakhulu ngeFidelity Printers enjalo enohulumende engasikho ukuthi uzabhadala imali esingathi competitive world market.
Amazwi kaShoko agcizelelwe nguSpanda yena othi ngempela uhulumende kumele athathe amanyathelo.
Kudingeka ukuthi ngase ngayenza imithetho eqinileyo kwaneliswe ukudidekthwa amatshe lawa endaweni zonke lapho abantu abaphumela khona.
Usomabhizimusi njalo elilunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi amasela akuhulumende alesandla kudaba lokwebiwa kwegolide.
Ikhatheli system yencedisa ke ukuthi baphume ke lama minerals lawa ke ogolide lakho konke bekutshontsha behamba lakho phandle kwelizwe. Siyakhumbula ukuthi kwaba le diamond elalikhona eShiyadzwa ilizwe zange lithole lutho, ilizwe zange libenefite lutho.
Lanxa abanye besithi uhulumende kumele aqede ubusela lobu, uNdlovu uthi isisombululo ikuthi kukhitshwe yena uhulumende weZANU-PF kufakwe owebandla lakhe.
Sikhiphe uhulumende kamnangaga lo kungene ke ibandla ke leMDC Alliance lizafika lilungise litshintshe izinto.
Umasinire uzaphindela njalo enkantolo mhlaka 1 ngoNtulikazi.